ngangikhangele idamu lokuqala lavalwe, lesibili umzingane ngikhangele lithi viki yona leyi umzingwane uyabe ngaselalitho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhlaka-18 ibile 4.8 okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane. Lawamanzi ngakwawo malutshwane. Okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana. Emalutshwana enjalo silehlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlu zethu ezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki. So ama-reservoir levels zethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply uBulawayo. Enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa nguBulawayo i-average yangkhona idemand 165 megalitres kodwa thina siyenelisa ukukhipha i-110 megalitres ngelanga okutshengisela ukuthi thina vele siyanelisa ukusupplya aless than what we're using. So nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezeleleyo ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi ivesi iyasichuthela amadamu amanzi, amanzi ehlile kuyangena kuma-reservoir, ama-reservoir levels zethu aphansi. Sizama ukuthi sinxa si-watershedda amalanga wona la ukuthi sebe sithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki. Sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungareducer tu lapho kukhona sizathina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi.
Izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho?
Abantu bakobulawayo mina engixoxisana laba abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kuyabe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kobulawayo siyamabhawuza amathathu kodwa siyakhankasa kumakhampani akobulawayo lawo ama-organization akobulawayo ukuthi labo balamabhawuza abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolwesilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo.